wonke u 22 December lilanga lapho esikhumbula ukumiswa kombhuqazwe esikuthi end of genocide day. Siyazi ababulala abantu bafuna ukuthi abantu bebe lenkolo yokuthi lilanga lokubambana, kodwa thina sithi hayi, lilanga elamisa ukubulawa kwabantu, lilanga elamisa ukudlwengulwa kwabomama, lilanga elamisa into zonke ezimbi ezenziwayo ngohulumende esigabeni seMathebeleland North neMathebeleland South lakoBulawayo laseNkabazwe. Abantu babulawa, omama badlengulwa, kulabantu lanamhlanje abangazakaliyo ukuthi bangaphi, kulabantu ababevalelwe ngokungaphandle komthetho emajele ngenxa yokuthi babe lembono etshiyeneyo. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu.
Kungani lisithi lizagqoka ezimnyama kanti njalo kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bahlale besazi ngombhuqazwelo?
Othina ngenxa yokuthi isehlakalo lesi akuzange saphiwa ithuba lokuthi abantu abalahlekelwe izihlobo bebe lesikhathi sokuzikhalela, njengenhlanganiso lilanga esathi lilanga lokukhalela abantu ababulawayo. Esintwini sakithi abantu umuntu engafa siyahlangana sikhalelane, kodwa abantu abakalitholi lelo thuba ngokupheleleyo. Abantu kabazililwanga, kabadlelwanga inkubalo. So ngokunjalo yikho sigqoka into ezimnyama siyabe sizilile. Okunye okuqakathekileyo ngaleli langa yikho ukubana, ngoba into yegenocide ngenzakala ayisapheli, ayisapheli yama sibili, kodwa each generation kufuzile kwazi ukuthi hayi, at one point in time this is what abantu beZimbabwe went through. So it's about memory transfer about that day. Siyabe senze ukuthi lokwenzakala bengakazalwa bebekwazi ukuthi hayi, abazali bethu, omalume bethu, abafowethu, abanye ama-fellow Zimbabweans, this is what they went through ngohulumende wethu.